nawo iyona le ngihleli phezukwayo baba mangithi zizasukelana ngoba vele sezithobelene abangale ngakubo amaze Zulu babuhlungu ngento ayenziweyo babuhlungu ngokuthathelwa kwakumbuso babuhlungu ngalogu layo laye ugeneral owabo sebethobelene lalaba besikarangeni abathethe umbuso ngodlame sebesithi ithuba labo lokuthi babuse badle mangithi mina izasukelana manini libone ngitsho khonokho ukuthi kuzaqala ngawo nalumngcwaba usudonselwana ukuthi ubekwa kwazimba kumbubeke Heroes Earth kusukela khonaphana zithobelene zinjalo lapho eziyahlanganisa khona impondo manini libuke kodwa yibuganga lobubulali lenzondo abakufundiswa nguye yena lo sephumula
umbona ebekwa ngapi wena
wakathi ezithobelene ngoba bayadonselana abakubo bathi kabekwe kwazimba abanye bathi kabekwe Heroes Earth engakwaziyo ukuthi ulaso yini isibindi umnanga kwasho ukuthi engabamba ngenkani ngoba bayala abakubo lomdeni wakhe uyala engakwazi ukuthi bangabamba ngamandla yini bangadonsa ngamandla yini ngoba bayala abakubo nxa besala benjalo ukuthi uyagcina ibekwe khona kwazulu
eminyakeni ezayo ubona izizukulwana lezizukulwana nxa sezikhangela emuva zimbona njengomuntu owayenjani umgabe
labanye abakubo baba abanye abantu bakhe bazamenyanya ngegama alithiye emuva ngegazi alichithe emuva ibizo lakhe lizaba libizo abantu abangala kuziqhenya ngalo abangala kuzigqaja ngalo ngokubulala abantu akwenzileyo lesono asenzileyo emhlabeni usuzathola abanye abakhe sebemphika bethi sasingamali asizange sasebenza laye ayikho ingane alukho usapho lezi zukulwane ezake zajabula zaziqhenya ngokuthi ubabamkhulu bengumbulali kumbe ubaba bengumbulali uzathola abaningi sebefuna ukuzigeza igama lakhe besenyanya igazi lesono lesasihlanyela emhlabeni.